Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ona mugela emoyeni ngolwesibili mhlaka 6 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we COVID-19 kuleli izolo labangamachumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebesindile.
Awuzange wezwa kuthiwa bekule candidate ye Alliance kule candidate ye MDCT. That's why namavoti wabone hambe ngendlela hambe ngayo.
Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasedlephana njalo evanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziva.
Ukhala msebenzi vele uyaphambili uyaqhubekela phambili ababalisi ababuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus uphume esibhedlela izolo lanxanje engakapholi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebesindile. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo akekho ofileyo. Inani lasebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7898 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6424. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1246 kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi phose amathathu 228. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,039,120 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 35,339,125. Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasebangisana umeya weGwanda omutsha. Umnumzana Njabulo Siziva ukhethwe ukuba ngumeya waleli dolobho izolo kulandela ukuxotshiswa kukamnumzana Justin Mashale owe-MDC Alliance MDCT kankosazana Thokozani Khuphe. Ngemva kokunqoba kukaSiziva, ibandla le-MDC Alliance lethule umbiko lisithi liyathokoza ngoba lenelise ukufikela isikhundla salo. Isikhulumeli saleli bandla eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshelele umsakazo ukuthi uSiziva ulilunga labo. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Galiphani Pugeni yena uthi uSiziva ngoweMDCT. Upugeni utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uSiziva engavele athi ungoweMDC Alliance laye bazamxotsha njengomashalela banye.
uzokhumbula ukuthi ivike edlule uke wangifaka lana ubuza ukuthi kwenzakalani eMorgan Richard Tsvangirai House ebizwa njalo kuthiwa iHarvest House. La khuluma kabanzi ngokuthi abe alliance bathe sebelandela i-court judgment akusela alliance bengama 2014 structures umongameli ngumama uKhuphi. Iqembu elikhona elaziwayo yi-MDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphi. Yiwo ama-councillors asegwanda kula iqe ephuma kuma-alliance partners ethu. So njoba kuthiwe e-Harvest House hayi ma-youth asethe sokuhlanganwa bonke bafaka ama-statements lama-members. Even naye ubaba uWendu ufake i-statement sokuthi bonke abantu baka-2014 asambeni and umama uKhuphi esambeni ku-Congress. Kodwa nanku usungibuza ngeqembu le-MDC alliance. Hayi. Thina besikwazi kule MDCT yodwa. So mangabe ukuthi kulelinye iqembu othiwa i-alliance and the law ebesimaze i-member yethu seku-alliance, hayi sizombiza kusasa lokho kusayo sizombiza. Mangabe lokho kutshoyo ukuthi uzikhulumele yena wathi nge-MDC alliance, I saw we-MDCT, hayi njengoba sengithilo nje ngizombiza kusasa ekuseni ngoba phela awuzange wezwa kuthi abe kule candidate ye-alliance kule candidate ye-MDCT. That's why namavoti wabona ehambe ngendlela ahambe ngayo.
Nxa bebekhona abasekela i-MDCT bebengasoze bezitsho yini ukuthi thina sisekela i-MDCT kumbe bengamvoteli umnumzana Sisi?
Hayi, akusetshenzwa kanjalo Msakazi. Angithi besiclear thina ukuthi akumelanga kungene i-opposition. In this case i-opposition is done because eGwanda ithe sibusayo. So njengoba sikhuphile umeya yithe sinjani, yithe simbiselayo futhi umeya ungangeni umeya weZana. Bazamile ngempela ngoba uzoza ukuthi first vote I think kuthiwa ibe yi-4-4 omunye abayazi bona ukuthi ngubani khonale. Hayi, babushesha balungisana futhi kwaphuma-ke kuqondile kunjalo. Kodwa ngiyastressa-ke ngithi engikwaziyo mina bonke lana ngabasekeli ngama-councillors e-MDCT. If into engiyikhulumayo ingekho, ngicela ungithumele leyo proof yento ekhulumayo ukuthi bathe bona abasekeli i-MDCT bahamba ne-MDC Alliance or basekele into kuthiwa i-MDC Alliance Party. Ekuseni ngiyavuhamba bizile bonke futhi.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli se-MDCT ubekhuluma loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 kasenelisanga ukukhuluma loSiziba ngalolu daba. Ibandla le-MDCT lona selixotshise amalunga e-MDC Alliance edlula amatshumi amathathu edale lephalamende lakumakhansili. Ukuhlaziya udaba lokulwisana phakathi kwamabandla omabili sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi okwenzakalayo ebandeni le-MDC ukubana abantu beZimbabwe befake ithemba kubo bona ukubana instead of ukuthi belwisane lohulumende ohlukumeza impilo zabantu sebekhethe ukulwisana bodwa. Kulusizi kakhulu ngoba inkokheli ezilwisanayo zisuka zikhohle ukuthi it's not about them but it's about the people of Zimbabwe. Baningi abantu abalahlekelwa zimpilo zabo besithi balwisana lohulumende weZimbabwe. Okulusizi ukuthi lapho abalele khona uma bebona into ezinje bazwa njani? Ngabe ispirit sika Gibson Sibanda owasacrifice kakhulu ukwakha ibandla wasacrifice lesihlalo sobumongameli, ngabe bonke bangenwa ngumoya onjalo ukuthi it's not about the position but it's about the strike and liberating abantu? But ngenxa yokuthi abantu basuka bethathe izifiso zabo lokuzitshaya izifuba kwabo basuka bekhohlwa ukuthi i-struggle is cooler than an individual position.
Ubona kulamathuba yini awukuthi ibe ngakhomisana umlotha babuyelelane?
Yikuthi kade sokwasuka kwagcwala somathuba njalo abanye abantu okulusizi yikuthi babe bengama-askari besebenzela isitha kodwa ngabe ngabantu abazimiseleyo ukuthi belwele abantu beZimbabwe. Kamboni kunzima ukuthi bangabuyisana besebenzele ndawonye ngoba ungakhangela inhlangathi zombili abakumama uKhuphi ababalisa umqoqo webandla labo umnumzana uBhebhe bakukholelwa khona ukuthi badingana. So mbona ngazathi fine kulama individuals abanye zatholi ngomafika so basachazwa izikhundla but ngabe ngabantu bonke abakwaziyo ukuthi kusukwe ngapi kunjongweni kambona into engabe ehlula ukuthi bebuyisana.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, ntshakaza omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki yonke. Kuliviki siqhubekela phambili siphethe umonakalo osudalwe yi-COVID-19 osuhlasele inkulungwane phose eziyichiyagalombili zabantu 7898 eZimbabwe. Sithinta njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ababalisi bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo abalethi ngane kakhulu. Zulukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMike ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende kaziphumanga lalutho. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima kanye lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Matema yibo abahlangane lababalisi laba bekhulumisana ngezikhalazo zabo. Ababalisi batshele uMavima loMathema ukuthi bafuna ukuholiswa imali engange-$520. Kodwa bathi okudanisayo yikuthi ababili laba babuye bengaphathanga lutho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Amanye ayisitshiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwe elilodwa njalo sabaqhubela eyethu position paper. Njalo amaminista athe eyamukela i-position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambelayo kukhabhinethi for further discussions. Engingakutsho sibili ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting. That's why thina njenge-Progressive Teachers Union sithi thina basichithele isikhathi ngomhlangano lo ngoba akula lutho vele lubambekayo esingathi kuphutshile kule meetings and kuyadanisa. Otisha vele badanile kakhulu ngoba besikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu. Besikhangelele ukuthi njengoba besibizile umeeting ngabantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezile ukuthi hayi ababalisi bakhalele umsebenzi. So besithi babuye labo besiphathele something.
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili, kuyaqhubekela phambili. Ababalisi ababuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali abantwana ukuthi advice sifuna ukubanikela ukuthi bebekwazi ukuthi awusekho safe ukuthi abantwana bebesezikolo ngapho utisha engekho. So thina ubona kwethu abazali labo sekumele khathesi begcine abantwana babo ezindlini ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambisa ezikolo thina singekho I think kuyingozi kakhulu. Kodwa above all iqiniso elikhona ukuthi utisha lokhu beyincapacity stated asindawo indaba yethu ize elungi.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Abalwela amalungelo oluntu bathi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngokusola uDlakela kumele kubotshwe abasekeli bezanu-PF ababangele uDlakela eKwekwe ngempelasonto. Abasekeli baleli bandla bebebuthene bekhetha ozamela iKwekwe Central edalele parliamente kukhetho lwabo lwama-primaries. Kulapho abaqale ukulwisana khona bagijimisana lamapolisa eRayoti abezama ukubalamula. Iphephandaba leChronicle lithi ukhetho lolu alusenziwanga. Amafastela ezimota zaleli bandla atshayiwe kulolu Dlakela. lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapolisa kubikwa kungakabi lomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Umongameli Mnangagwa usole uhlakela izolo esithi uhulumende wakhe kasoze aluvumele. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukubana indaba ye-factionalism lokhu iqinile kuZANU-PF. Kutshengisela njalo ukubana indaba le ingahlupha kakhulu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi umbani ozabamba intambo kuZANU-PF. Yikho laye uMnangagwa laye ebone kufanele ukubana akhulume echothoza amahlangothi la, ngoba khona lokhu kuyatshengisela ukubana ibandla leZANU-PF mananga njalo lokhu kungenza ukubana kube nzima besiya phambili njengebandla lombusazwe, ngoba ama-faction la yiyo agcine sebangela ukubana uMgabe aphume. So laye kungenzakala kuye ibengela ukuyilungisa kuhle indaba ye-factionalism.
Bakhona Nkomo abathi isehlakalo lesi siveza sobala ukungaphathwa kuhle komthetho, ngoba asikezwa kukhulunywa ngokuthi kulomuntu obotshiweyo.
Ye, lokho kuveza ukubana abasekeli bezanu bazibona zani baphezu komthetho, yikho bezenzela udlakela olunje, ngoba balokholwa bayakwazi ukubana bangaze benze njalo asoze bebotshwe. Ngabe ngamalunga e-opposition, ngabe sizwa vele okunye abe sebebotshiwe, kodwa ngoba ngamalunga ezanu, amalunga ezanu aphatha njengabantu abaphezu komthetho. So kulusizi lokhu kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZANU-PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald libika ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uqhuba kuhle. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulakho ukuqhamuka imikhuhlane edalwa yokusilela kwamanzi koBulawayo. Sobu isikhathi senobalaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani masakazi bakasitudio sethu, siyakubona lokho okwenziwa nge-MTC, kodwa sizama ukuthi ke sikhuzele ubaba lomagalela mafa lo. Shuwa ukuthona sithi lokhuza imakhuphu setshenziswa yizanu kakathiyane lomakhuphu. Ulokhuza uchamisa wakhe lo nguye owona izinto, nguye olidictator, nguye owathamba wafundiswa ngumgabe ukuzondaba yabantu. Iqiniso yena umakhuphu umbeka ngaphi? Nje umakhuphu vele yisinia of uyisinia kuchamisa, nguye laye othanda umbuso wayi lokhu eqina lokhu esithi hey alliance umalokhuzeke magalela mafa lawa ukhangele ubone kuhle ukuthi umuntu lo uchamisa laye uvele kalunganga laye. Ngomunye umgabo wesithu, ngomgabo wesithu ngenye izano laye nale. Xa usithi umakhuphu izano lo uchamisa laye uyizano xa ungakuvuki. Lokhu engisithi ye ebantwini akuqedakali into eliyenzayo elizweni leli nje libambelela abantu. Kumele kube ne-opposition enengqondo izasebenzela abantu.
Hayi i-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa, hayi ngathi isisibangalisa sivele. How can we fail to tolerate each other? Look at uJoshua Nkomo, ma managed to put a bonuta into their bed, had to sign a unit of court, Lezano PF. Lino Tilibamba, Lekulan, Levan is Kunja. I, Lina, Alezano Sharapan.
Njani basazi nabalale be studio 7 mina ngifuna ukubuza uma kudale njalo lo othi yena abantu bangabele ukukhuluma ngegugula hundu abakhuluma ngamanye amamasakazi ayenzakala etiyatho vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini khona kahle kahle kumbe ama-elaborate ngoba akuzwakali lokho kutho nxa isithi abantu bangabe bekhuluma ngamamasakazi egugula hundu bakhuluma ngamamasakazi etiyatho hayi kezwakali lo baba lo
Salibona Studio 7 nabo bonke abalaleli abasemakhaya. Hayi siyajabula ngenhlelo zenu elisithumelela zona esizizwayo lakho konke nje okukhulumayo. Ikakhulu ke mina into engithanda ukuthi ke sikhulumeni ngayo sifake ingqondo zethu kiyo. Indaba le MDC. MDCT DC Alliance. Ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bakhuluma, abantu be-MDC Alliance bakhuluma. Kodwa laba nombuzo engithanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona. Nxa unomongameli we-MDC Alliance wayesithi uMakhuphe li-dividend, wayechaza ukuthi abantu liyaye likuke likuhlalele phansi likukhangele khona ukuthi kathi nxa wayesithi uMakhuphe li-dividend wayekhulumani. Yona ibala leli elithi dividend lisakhumbula yini ukuthi lazalana emathebeleleni? Madoda avukane emacandeni la, linanzelela into zento ezinto ezilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa. Lingalandeli ukudla, lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa, kodwa licabangele abantwabenu bakusasa ukuthi kuzakwenzakala. Ngicabangisisa into ende yokulandela into zabo-MDC lezi. Ngilalele kahle inkulumo dividend ukuthi nxa wayesithi dividend wayechaza ukuthini. La nxa engayizwa le nto akasichazele ukuthi wayechaza ukuthi nxa wayesithi dividend. Ngiyabonga.
Uhulumende avula imingcele kufuna ukuphumela izweni akulakudla, funa ukuphumela izweni akulakudla. Sicela uhulumende asivulele siphume sihambe. Sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcele akavula i-Bed Bridge Border, sasifuna ukuphumela izweni thina. Lala sihlezi lapha kudliwa lutho la, kuyadinga ukudla kwezinye iy'ndawo. Siyacela kumele ugovernment asivule.
Enjani Mr. 7 basakazi abahle? Sibonga emhlekezeni lesinikeza zona ngumama esalikhazi Moses akobulawayo sibhese e-Culture Park. Mina ngithi kanti uMakhuphe lo uzamani vele, siyahlangana laye ngo-December kuma-elections. Bengahluphi ngayi-alliance, bengazihluphi bahlukumeza. Ngiyazi nxa ubona kuthi na awula lutho olwenzayo, kodwa ubhizi ahlukumeza abantu. Wadliwa waphuma lezi zero zakhe. Khona kufuna ukuthi ibizo le-alliance bezamnika abantu kakhohlwa. Sahlangana laye kuma-elections, bengazihluphi abantu emduzeleni.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abafundi lababalisi bakwele Cameroon abedlula isigidi eziyisikhombisa babikwa sebevule isikolo ezivalwe kunyanga eziyisikhombisa ezedluleyo ngenxa ye-COVID-19. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli luthi iziphepheli eziningi emhlabeni jikelele zibhekane lengozi enkulu yokuhlaselwa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus uphume esibhedlela izolo ntambama lanxa nje odokotela bakhe besithi kakaphume kungozi yalomkhuhlane. UTrump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esefikile esigodlweni sakhe eWhite House etshela abantu ukuthi bengaze bawesaba lomkhuhlane. Wengeze wathi bengaze bawuvumela uphazamisa impilo zabo. Uthe njalo imithi ayiphiwe esibhedlela imenza azizwe elamandla ayelawo eminyakeni engamatshumi amabili edluleyo. UTrump uthe maduze elemelika liza kuba selilawo umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Ubonge njalo odokotela labonesi besibhedlela seWalter Reed lapho abeselatshwa khona. Abanye basole amazwi kaTrump awokuthi abantu akumelanga besabe lomkhuhlane besithi uzakhuluma njalo njani wona lomkhuhlane usubulele abantu abedlula 210,000 emelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha emelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Into engayaziyo sivi lapha yikuthi kati yena umongameli uTrump ujaheni sivile ukuphuma esibhedlela engakasili umkhuhlane lo weCovid ungakapheli emzimbeni wakhe. Kanti uyabona ukuthi uTrump ufuna ukuthi azenzise ngokuthi igciwane leli eleCovid-19 alidelele mnumzana Nkomo. And into ayijahileyo uTrump nje into eyodwa kuphela ukuthi uyabona i-election yalapha eMelika iyabikhona next month. So ngumuntu nje osejahe ukuthi abuye ezokhankasa njengoba waperforma kubi laphana ku-debate loBiden and usemuva futhi kaBiden. So into zimomothele kakhulu. Into futhi ukuthi ujahe ukuthi azobona iprocessi kajustice lo Barrett ofuna ukuthi khona amfake ngesiphangiphangi before ama elections. Uyabona into ayijahileyo kuphela uTrump.
Kodwa uthi uqinile njalo uzizwa elamandla ayelawo kuminyaka engamatshumi amabili edluleyo.
Umongameli uTrump kasisukele lapha ngokuthi yena sezitshaya uqinile saka okuvela ngapi. Mina ngazi abantu ababele coronavirus balala Nkomo for over a month, almost 2 months, abanye lokho belele ama-joints ebuhlungu bengela ama-tasty vele uyazi befeshuka khona lokuphefumula. So uTrump yena kasitshele phela umuthi lo ekade bemphawu nakathesi ukuthi xa kuyikuthi umuthi lo phela okuthi khwatshu khwatshu umzimba wakho usuthe khwatshu within just a few days. Indaba engasiniki sonke umhlaba wonke phela uphiwe lowo muthi kade uphiwe umongameli uTrump. Uyabona ngamanga kuphela ukuthi uTrump uthi sezenza umuntu oqinileyo lapho ukuthi ufuna ukuthi ezokhankasa kuphela. Into ayifunayo kuphela ngoba uyabona ukuthi uBiden semthwalise nzima lapha and uyaluza. Uyabona lokuthi afake ujustice wakhe lo mfunayo wamangamanga yiyo into kuphela into ayifunayo uTrump. Uyabona so uzakhankasa thini yena ebephakathi kwabantu lokhele COVID-19 leyo. Because phela umthetho we-CDC uthi khona kumele uquarantine sibili nxa usanda kusila after 14 uhlale sibili 14 days. Uyabona so kasisukela lapha amangaka.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka esilobela koKapu kodwa uhlala e-Indiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalithumi ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labangamathumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebephephile. Ibandla le-MDC thile le-MDC Alliance asedlephana njalo ebanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziva. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus usephumele esibhedlela lanxa nje engakapholi. Kwanele Mtwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.